abale mvukuzane yomlomo wesibeletho bande ukutholakala belegciwane le-human papilloma virus okwabangela ukuthi kudingwe imithi yokwenqabela leli gciwane. Abezempilakahle bathi liyengezelela amathuba okuhlaselwa ligciwane elibangela umkhuhlane we-HIV kulabo abalamasotsha omzimba angaselamandla. Udokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa ngegciwane le-human papilloma virus.
Human papilloma virus aligcwane leli lithelelwana phakathi kwabantu. Esikhathini eziningi lithelelwana ngamacansini. Abantu abaningi baphila nalo kodwa bengakwazi ukuthi banalo. Uhlupho egciwane leli ukuthi nxa ungayithola yona i-human papilloma virus, abantu abangomama iya nokuthi khona yili gciwane leli kugcina umuntu esiba ne-cancer lesiya sithi i-cervical cancer. And sathola ukuthi amadoda amaningi lawa ne-cancer of the penis noma bebalutshwane ngasomkhuhlane ovamileyo.
Udokotela Matsika uchasisa kabanzi ngemithi yokuvikela umkhuhlane we-human papilloma virus.
Now i-vaccine le iqakathekile ukuthi sizwe ukuthi iphiwa nini. Iphiwa emuntwini ongazalihlanela umntwana wobaba and emuntwini ongazalihlanelani le-HPV virus. Yikho sithole ukuthi akhona ama-vaccine akaspreada e-introduce ezikolo particularly abantwana abangamankazana abangama-teenagers preferably o-12 labo-13 years. Kanti odokotela babezamthethisi benga-expose abantwana ukuthi i-system yabo ibe strong lapha abakhula khona bahlala umkhuhlane lo basebekwazi kunjani ukuzivikela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi unkosikazi Sithandazile Gumede, yena othi kuqakathekile ukuba abantwana abasakhulayo bathola imithi yokulwisana le-human papilloma virus ukuze kwehliswe ukumemetheka kwemvukuzane.
I-vaccine leyi iyavikela abantu ukuthi lawa amakhensa esikhulume ngawo, ikhensa yesibelemlomo wesibeletho, nekhensa yomphimbo, linsumpa lezi zangaphansi zingabi khona nxa uthe wayiphiwa leyo vaccine. Kuvikeleka kangcono nxa umntwana enikwe between the age of 9 to 12 years bengakangeni emacansini, ukuvikeleka kwabo kuba ngcono kakhulu.
Unkosikazi Karen Mlawuzi, umhlali wakoBulawayo, uthi kubalulekile ukuba abantu bafundiswe ngempilakahle yabo ukuze bengasaleli emuva nxa kusiba le mikhankaso yemithi ephiwayo ukuze kuvikelwe imikhuhlane eshiyeneyo.
Kuqakathekile ukuthi sihlale sifundiswa ngendaba zempilakahle ngoba i-vaccine ye-HPV asonto entsha kithi, kodwa ukuthi isebenzani yikho khonapho siyabe singakwazi khona. Kodwa mbongani nxa singafundisa ukuthi khona hayi kule vaccine enje isebenza ngalolu hlobo, kuyasenza ukuthi lathi sikhuthaze abantwana ukuthi babe yingxenye ama-vaccination programs aqhutshwa esikolo.
Kunani elingaba zinkulungwane ezintathu i-3,000 labantu abatholakala belegciwane leli nyakenye kulesilinganiso esingamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abathi bengabanjwa belemvukuzane le balahlekelwe yimpilo. Lokhu kwachazwa ngumphathintambo wogatsha lwezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana umnumzana Douglas Mumbeshora ngenyanga kaMabasa lonyaka ngesikhathi ebhoda lequla le-World Health Organization elalivakatshele elizweni. Abezempilakahle bathi kulamanyathelo okuphungula umkhuhlane lo emphakathini ngokukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi ahlatshwe imithi eyenza ukuba nxa lapho esekhulile enelise ukulwisana laleli gciwane. Abantwana abangabafana abandanga ukuphiwa imithi leyi evikelayo ngoba imvukuzane edalwa yi-human papilloma virus ehlasela abesilisa ingavamanga. Ngokunjalo abesifazane lamantombazane asekhulakhulile bakhuthazwa ukuhlala besiyahlolwa kanye ngomnyaka umlomo wesibeletho ukuze kubonakale kusaselesikhathi nxa bengabe belemvukuzane yomlomo wesibeletho. Lokhu kungenziwa kungaphephisa isizwe emvukuzaneni edalwa yi-human papilloma virus. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.